Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ichona njani izulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 28 Nkwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Angikwazi ukuthi siyalenzeka isikhini yonkweni kodwa yindlela zokuthela ukuthi abantu kumele babekhona egqoke njengathi bafike bajukula abantu bancwanele kakhulu mina ngokwesikazi wami labantu abanjengogqibe ngavodoza nabanye izithombe sebezithethe waziyipha labo bantu.
Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni se-State House kobulawayo uthi usemise uhlelo lwakhe kulandela ukwethuselwa ngamapholisa lensoli zikahulumende.
Uthe yena uChief Mabhiko ube ngumuntu osebenze kakhulu esebenzela isigaba sakhe ukuthi siphumelele, ube ngumfana nje othathela into phezulu njalo ozwisisana nesigaba sakhe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga utshela umbuthano wokuvalelisa induna uMabhikwa obekwe elubhane lamhlanje ukuthi yena ngumzukulu wakoKhumalo ngoba unina ngumaKhumalo. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo yena othi bafuna ukuthi amathambo kayise agejwe eHeroes Acre ngoba kwakuyisifiso sakhe ukuthi abekwe ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni se-State House kobulawayo uthi usemise uhlelo lwakhe kulandela ukwethuselwa ngamapholisa lensoli zikahulumende. UKhumalo ubese South Africa lapho kade esithi uzasuka khona lezi zalwane zeZimbabwe ezifuna ukubuyela ekhaya abe esesiya esigodlweni se-State House kobulawayo lapho okuzaba lembizo khona. Sixoxe loKhumalo osephendukile eZimbabwe ukuze sizwe ukuthi kuyini kahle kahle ukubangele ukuthi ayehluleke uqhuba imbizo yakhe.
Kumele senze indaba ezinganhle lapha ngokwenzakala on the ground la ekhaya in preparation for umsebenzi imbizo le ebengiyibizile ukuthi kulamacebo amazi atetshwa ngamapholisa laba asebenzisana layo labo abazindaba zikahulumende abathi bona ngazekuvikela ukuthi very reliable information sibili ngendlela esibamba ngayo izinto njalo bebethe bevele bashonga kobovodoza bedike bekuthi yona kusasa akuseze kuchiphe bekabizile emhlanganweni bekacele ukuthi babuye athi akuseze kuchiphe kuza yakhona bazakwenza yonke into esemandleni abo ukuthi ingaphumeleli ngizwe leyo. Manje esengikuthikayo lapho sengithola okungenze ngasuka ngalala ngihamba ngobusuku ngafika lapha ekuseni ukuthi ngizokuzwa kahle ngase ngithithi ukuthi ngidelanga yibo edivelopi ngizitholele mina ngendlela ezikhona lami engisebenza ngazo ukuthi ebelungisi labantu phakathi kwabo amapholisa labanye. Angikwazi ukuthi iyalenzeka isikhini yonkweni kodwa yindlela zokuthela ukuthi abantu kumele bekhona egqoke njengathi bafike bajukula abantu bancwanele kakhulu mina ngokwesikazi wami labantu abanjengogqibe ngavodoza nabanye izithombe sebezithethe waziyipha labo bantu. kuze bakudubule. Nakudubuleka njalo bathathe laba abangama-ringleaders babambe, abanye babanyamalalise, abanye bababophe, babophe iqukaba lonke likhona. Manje ngakhangela ngiyazi ukuthi kuyabe kulabantu abadala, ogogo labokhulu, ngiyazi ukuthi kuyabe kulabantwana abancane abayabe bephakathi kwaleyo mzimba. Ngase ngikubona kungcono ukuthi nibuye ngizozibonela njalo kathesi ngikhiphe i-statement sokuthi kodwa nje wathapha ngikwazi into sizafinyelela bonke abantu nowethu kami ukuthi no leso sizathu kungcono uyenye leyo msebenzi ngoba thina kasilamabutho asikwazi ukuzivikela njalo kangifuni abantu bafe igazi labo libe phezu kwami ngoba kase umsebenzi wegazi umsebenzi wobukhosi into engcwele umsebenzi wokubusangase ngisikhumina kungcono kebami ongabi khona umcimbi ngase ngawuchitha owakisayo so ngiyakubongela nje nxa ufoni senze ukuze abantu bakwazi
manje sokumele ukuthi abantu bakhangeleleni uzenziwa nini umsebenzi kade lifuna ukuwenza
umsebenzi ebengifuna ukuwenza uzakwenziwa umbuzo omuhle kakhulu leyo gama angifuni abantu bange bacabanga ukuthi bekuphelile abantu awuseke kuphinda kube khona ngoba ngiyazi basithekile ngiyazi bakhangelele lomsebenzi kodwa ngiyabathembisa ukuthi uzoba khona kuzoba khona futhi angikhole ukuthi kuzabaphathana kakhulu kodwa okunye okungenze ngakhonile lezi zinto ebengizizwa mina ngingumuntu obizwe ngunkulunkulu ngibizela lesi isizwe siyamqakaza
Lo-ke ngumnumzana Raphael Khumalo omunye wabazithi inkosi yamaNdebele ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga utshele umbuthano wokuvalelisa induna uMabhikwa obekwe eluphane lamuhla ukuthi yena ungumzukulu wakoKhumalo ngoba unina nguMakhumalo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa obezama ukuya emngcwabeni lo uvinjiwe ngamasotsha ukuthi engazaphuma emoteni yakhe. Uchamisa ubikwa ubedlula esiya eBhinga lapho kade kulombuthano ukuthakazelela ukunqoba kukhetho okwenza ibandla lakhe kulesi sigaba wathi adlule emfeni kodwa walelwa ukuphuma emoteni. Siqoqe lo Zenzele Ndebele intatheli izindaba obesembuthanweni lo.
I cannot confirm 100%, but in terms of the action, we will have more impact in the future.
Sizwa kuthiwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Chiwenga unguye obe ngumhlonitshwa ungasitshela ukuthi kukhona yini okuqakathekileyo akukhulumile
uthe yena uChief Mabhikwa ube ngumuntu osebenze kakhulu esebenzela isigaba sakhe ukuthi siphumelele ube ngumfana nje othathela into phezulu njalo ozwisisana lesigaba sakhe uphinde njalo wathi yena uyananzelela ukuthi indaba yeGugurawundi ngezinye zezinto ezingahambanga kuhle uhulumende weZimbabwe uphezu kokuthi udaba lolu lulungiswe kusetshenziswa amakhosi awomdabu kumbe ngithi ama-chiefs. So ubekhuluma lapho ngemva kokuthi ureverend uSeni Sibanda ekhulume ngokuthi usebenze kakhulu lo chief Mabhikwa abe bezama ukuthi abantu belupane bebe le healing bebe lokuthula ngoba ilupane ngeyinye yezindawo eza affectwa kakhulu indaba yeGugurawondi uchiwenga uphinde njalo wakhuluma wathi kona isifiso sabo ukuthi ama projects wonke ona la amaningi nengi aqaliswe ngu Chief Mabhikwa aqhubeke even uMabhikwa enga
Hello ke nguzenzele Ntebele intatheli izindaba ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eselupane Kolunye udaba olufanayo induna uDennis Nhlamba oNtebe eGwanda usekhotheme uNhlamba wayesazakala ngokuncoma owake waba ngumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe ufele esibhedlela sakobulawayo lapho kade eselatshwa khona Ukwezemaphandleni izakhamizi zecholocho esabelweni seMathebeleland North zibhekane lendlala yesebekayo kulandela ukungani ngemfanelo kwezulu ngesikhathi sokulima esisanda kwedlula. Abantu abaningi abanamanzi okusebenzisa ezindlini njalo lokudla kuyasilela ngesikhathi ilizwe libhekane lesimo esibi somnotho. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisas Banda ekhona le eCholocho.
Indawo elinywa ngokuthelezelwa eluhlaza irrigation scheme omele incede abalimi abalikhulu lamathuma amahlanu 150 kulinywe imigelo embalwa ngenxa yokuswelakala kwempompi zokudonsa amanzi emthonjeni okhobozisa amanzi ngamandla kagetsi athathwa elangeni solar system. Irrigation le yakhiwa ngumanyano we-European Union. Umnumzana Khampetla Ndlovu ngumlimi omkhulu kulindawo.
Into ehluphayo lapha ngamaimpompi loku amapayipi.
Thina lapha sasithi nxa silime kahle sibili siyazuza imali lapha neulimi nematamacini sidle esitolo babuya bezowathenga lapha bazoda thina okwenza ngavele avuthe siyabatshetha amatamasi right yabuya izimota all over lapha zoda
lani beselithole impuphu
irrigation le eyakhiwa luncedo olwavela kumanyana wamazwe e-Europe inkulu okwamagama njalo ibingasiza izakhamizi eziningi ngesikhathi sesigudumezi kodwa balutshwana abantu abayilimayo ngoba inhlanganiso ebancedayo eyekhulisa ithi kumele kulinywe ukudla kwenkomo kuphela laloba abanye belima abakufunayo. Unkosikazi Lizwe Sibanda ulima amatamatisi.
Izasiza mbijana ngoba i-maintenance yangkhona incane kube i-maintenance yakhona inkulu ukuthi ngakhona pha konke kusekuyasetyenzi nje singancedisa sibili but incane indlela esisebenza ngayo into zokusebenzisa asilazo amanzi sesilawo maningi sibili ngayesiwaqeda njalo irrigation yethu leyi i-20 hectares bona kabekhulisa gabala ndaba lokulima lokhu okwamatamatisi bona bafuna silima okwenkomo kokufida inkomo.
Osakhulayo unkosazana Lesipho Antonetta Moyo ubefisa ukuziphilisa ngokulima ethengisa kodwa indawo ayiphiwayo kwi-irrigation le uthi kayifiki amanzi.
Hayi ndlaliningi lo nyanga ubizwi last year linaka kahle esigabeni lesi besilizwele kwezinye indawo saba ngokuthi ma kungaba la maphayipi esingakhona ukuthi silima amatamatisi sithengise noma izithelo sithengise sikwazi ukuthola imali yokuziphilisa.
Unkosazana Gcinani Mpofu wemangweni wemhlabangubo uthi isimo ngempela kubi sebephelelwe abasakwazi ukuthi benzeni.
Idlale khona lapha inzima asikwazi ukuthi singayithini sizangena ngapi labantwana cela uNkulunkulu angenele nohulumende la angenele kwenze ukuthi nesingazukuphila labantwana sidonsa nzima silaplani singayenza sicela kuNkulunkulu asincedise.
Ukhansila kaWard 12 eCholocho uGift Nkomo onendawo egoqela imathudula imahangule imadlangombe lawo ziyindawo uthi kuguquka komkhathi emhlabeni jikelele sokusenza izulu lingani kuhle ngale minyaka.
Wisile problem enkulu kakhulu ngepattern yezulu. Izulu selatshintsha ipattern asisakwanisi ukuthi sibe kwathi silima nini silima njani silima ama crops anjani and we have resorted to ukuthi silime unyawuthi more than any other crop because unyawuthi vele butshani so utshani uyakwanza ukuthi kuhlume even izulu lilincane but otherwise generally lo nyaka is far different from last year. Lo nyaka indlala ikhona
kodwa ke ukhansila Phumuza Dube Ward 22 ongcelezane le ward kaNkomo uthi ayisibo bonke abazalamba esigabeni sakhe ngoba abalimayo ngesikhathi bavunile njalo basoze balambe.
Emaphandleni yeyizula nawo vele iqiniso sibili bakhona abalambayo but abanye batholile sibili
were very hopeful ukuthi bazahambise GMP bachiyo abanako because according to program ka president efubuza leyana eNtwasa eyogebha amagodi leya uKanjombo is paying off lama I'm doing it that's why bona ngilamabili la as I can tell you now but it's na abantu abaningi bavunile abanye already sebethengisile sebele mali labo ezandleni kakhulu sosibangraduate abathengisa amazambane sasemanzi.
Izakhamizi zesiqintini sonke setholoto zikhala ngokuthi ebusika kuzaba kubi kakhulu ngendlala nxa zingasaphathiswanga zinhlanganiso ezinceda ukupha ukudla lohulumende ngoba azibonanga lutho lonyaka. Ngimele Studio 7 emambanjeni etholoto igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Uhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sixoxa lendoda nakamuyi umnumzana Joshua Nkomo oke waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Sibangilizwe Nkomo ngodaba lokuyagebha amathambo kayise ukuthi ayincwajwa kakutsha ekheze.
Ye okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lwakho baba Christian.
Ye umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi sizathobani esibangele ukuthi licabange ukuthi umdala agejwe ayesuswe Heroes Acre.
Asikho ukuthi ngikucabanga baba ekwenze bakunya lapha into yokuqala ngimbuzo owenze ngaphendula lapha indaba yokugezwa kukamdala Inkomo. Umbuzo ohlezi ubuzwa ngabantu ngithemba abantu bayananzelela ukubhoda lezi gaba zonke elizweni lapha so umbuzo lo uhlezi khona uyileke lo mbuzo wesikhumbuzo sababa uJulius Zabengwa ukuthi sithini ngengcwaba likaNkomo ebese Heroes eKhaya Harare ake ngiphendulake leyo mpendulo engiphile
khona kwakuvele kule mbiko eyake yaphuma ngesikhathi eSanders Chair umdala ukuthi lina njengemnguli lalingafuni ukuthi ayebekwa khona Heroes Acre kuliqiniso yini lokho?
Kuliqiniso lokho kanti ingxenye yemuthi yayingafuthi umdalelo wakhona umgabe wasekhulela ingxenye enye yemuthi ukuthi yayebe wakhona le kodwa yena ngikwathi umdala wayengafuni ukuyalala Heroes Acre wayefisa yena ukuthi elala lapho kulele khona abazali bakhe eSt Joseph ematopo South wakutshela abantu abaningi lami ngingomunye wakhona wayehlala eqonqosela ezefika esigabeni sokuthi kungangcono ligume umune wami lo ube yohamba e-Heroes Acre mina umzimba wami wonke uhambe uye ebazalini bami wayelithonyalida.
Kanti kungani lingazanga livuse lona lolo udaba kudala soluvuka kathesa?
Ngawunanzelela kanti into yobihlala ivuka leya so akuqali lam ungalibuyela emuva kulumeni zami eziningi-ningi I think there's two things that I'm going to talk about in the indaba le asiko ukuthi ngivuka kathesi hayi njengoba
njengoba yena owayesitsho njalo ukuthi ayengcwatshwa khona le Heroes Acre umgabe la engasangcwatshwanga Heroes Acre lina lithini ngakho lo
ukhomba ke khona ukuthi leya ndawo umgabe kukhona iza ayengathembanga ngakho kumbe ayisholayo so ke lathi kusinika isizathu esihle sokuthi sithathe ongowethu sikuse kibo kwakhe ngoba kwakuyisifiso sakhe leso kutshengisa-ke ukuthi umgabe kazange abe leqiniso ngaba bevumelane le nkomo ukuthi bazalala laphana akuhlabanga njalo-ke so akungabi lo msindo njengokuthi kathesi abanye sebethi i-tribalism kuthini uthini but nxa sekungunkomo ogejwayo sekuyi-tribal omele elala kibo sekuyi-tribalism nxa kungumgabe omele elala komzimba kurayit yikho okumangalisayo khonokho
sike sabona kuphuma imbiko yokubana imuli yakomgabe yayisesabela ukuthi engabekwa e-Heroes Acre uzasikwa umzimba kusetshenziswe imithi lokunye okunjalo lina manje likubona njani nxa lisizwa khona
azazi kanti amadoda lawa abuthi lawa agambile kathani yena umgabe kwakuthiwa ulamachacha agcwele igazi labantu emzini wakhe so abakuthiwe lokho ukuthi uthi bakhona bakwazi mina hhayi angeke into ekwazi kodwa kuthi uthi kuyenzakala ngosiko lwakhona le ngabona empumalanga kuthi uthi ngabona kuyenzakala lo
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli hhayi Nya uthanda ukwazisa abalaleli besidio 7 labo wonke amaZimbabwe ukuthi engikwenzayo lokhu engicelayo isifiso somzali wami esokuthi wayefuna ukuyalala labazali bakhe. Ngibona ngani ngangasakusezanga lokho, ngibona ngani ngokuthiwa ukuthi ayibhithele, ngabe ngamubhithela umuntu omdala ukumenzela ayekufisa ngesikhathi engasakwanisi ukuyenzela lutho. Kukanti yena uwenze kakhulu, wenzela isizebethu into ezinkulu kakhulu ezine. So-ke isicelo sakhe sokugcina safana kaJosefa eBhayibhelini wathi amathambo wakhe kumele ayebekwa ekhaya, engalali kwenye indawo, ayebekwa ekhaya. Yikho enzama ukukwenza abantu bakithi. Ithemba abantu bayazisiza khonokho.
Alo-ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Okwamanje wothi ngilitshiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lemithelo kamanisipala. Silo nkosazana Otilius Vanda, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngabesifazana kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Intengo zonke ziyakhuphuka, okukhuphuka kuze kukhuphuke kanye lama-rates ukuthi uthola izakhamizi sezingasakwazi ukuthi zenzene ngokudula osokukhona okwama-rate osokudala ngisho lokuhlalisana phakathi kwesigaba, phakathi komuzi, kulaba ababanikazi bezindlu lalaba abangamathenenti kube nzima, ngoba labo bazabe sebekhezele njalo kumele bebhadale nge-US dollar. Okungaqeda lolu dubo ikakhulu yikuthi uhulumende anike umansipala ama-grants ayiwo ayethula umthwalo kumansipala ukuze umansipala angathathi kakhulu kuzakhamizi. Njalo siyananzelela ukuthi kulamakhampani amaningi ayabe ekoloda umansipala okwenza umansipala laye adonse nzima.
Zikhona na inhlanganiso eziphathisa abaswelayo?
Inhlanganiso eziphathisayo zikhona, loba nje zingake ziyenelise umphakathi wakoBulawayo ngoba wona ukhulile. Sile nhlanganiso eziphathisayo abaswelayo ezigoqela iWorld Food Program isizile kakhulu kumawadi athize phose amalokishi athize, ikakhulu lawa alabantu abadala, lapho abaphathise khona abadala kakhulu ngento ezinjengama-groceries. Kwasuka kathesi sebephathisa ngama-projects anjengokufuya inkukhu, inkukhu zamankanda ukuze abantu bethole ukuzisiza. Ikhona i-social welfare iyasiza, kodwa kuyasilela ukusiza kwangukhona ngoba izabuya mhlawumbe kanye ngomnyaka, ikakhulu kuhlangothi lukamansipala eliyibesisebenzisana lalo phose malanga onke. Zikhona njalo inhlanganiso ezibasizayo abagogekileyo, nabo bayaluthola usizo kodwa alweneli ngoba uvele wona umumo welizwe ungamanga kuhle. Silazo inhlanganiso njalo ezisiza abantwana abangamantombazana phakathi komuzi, kodwa azeneli ngoba esingakuthi isilungu i-demand iningi, labantu baningi, kodwa inhlanganiso zele zizintutshwana, lenzuzo zangkhona zizintutshwana kulapho esikhangelele khona.
Kungenziwani ukuthi uhlupho lolu lube nganeno?
Yikho ngisala ngilokhu engikhala ukuthi nga uhulumende uyangenela anike ama-brand, uthi lo hlangothi lwe-social welfare olukahulumende lalo luphatheke enhlelweni zokusiza ikakhulu abaswelayo, abalupheleyo, ngitho labagogekileyo. Nga kuyatholakala lolu sizo bekuzayamukelela umphakathi, ngoba kathesi umphakathi usebunzimeni obukhulu kakhulu, lapho othola ukuthi izinto zikhwela mihla lamalanga, izakhamizi azisenelisi ukuphila impilo, kukhwela kuze kukhwela impuphu. Sikhuluma nje ngama-basic needs abantu, umlando wonke siwuchiya kuhulumende ukuthi ngawe uyazama ukuthi asizane la makhansili bebanike ama-grants lawana kade khona emuva, ngoba laye umansipala engayekela ukuthi thina sibhadale. kuba nzima sizadutshukelwa izitishi idolobho lingcole amabhimi engathwalwa emakliniki siyehlule ukuthola usizo so sikhala kakhulu ukuthi ngawo uhulumende uyangenela ancedise ngoba yonke into ayikho and ama-basic commodities awa-controller engingathi omunye lomunye ucharja ngitshilo ngaphambi kokuthi bacharja intengo abazifunayo akula muntu oyenelisa ukuthenga lezi zinto osokudala indlala kakhulu phakathi kwedolobho phakathi komuzi okuzagcina kusasa kusidalele ukudla ngodlala.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Otilius Banda, umgcinisihlalo wogatsha olubona ngabesifazana kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxelayo ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, umnumzana Aaron Motsoaledi, uthi uzaguqula umthetho olawula ukungena kwabantu elizweni ukuze kuqedwe uhlupho lwabatholakala sebehlala elizweni okungekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Yakhuluma ngesikhathi sethulela iParliamente ukuthi imali ephiyogatsha lwakhe izasebenza njani. Umnumzana Aaron Motsoaledi uthe ufuna ukuthi kuvalwe ngci amathuba okufohla emngceleni elizwe ikakhulu eBed Bridge ukuze kungabi khona ongena elizweni ngokungekho emthethweni. Uthe imali eningi izasetshenziswa ikomishini yeBorder Management Authority okukhangelelwe ukuthi iqaje amapolisa azalinda emngceleni. Uthe sekuvele kwaqatshwa amapolisa ngamakhulu amabili 200 okhangelelwe ukuthi aqala umsebenzi kungekudala.
Let me inform you that in the coming weeks we'll continue to...
kumaviki alandelayo sizabopha kakhulu abantu
in passport fraud and other forms of identity theft as well as corruption.
Abameli bedale leParliamente labo bebethukuthele kakhulu bethi lolugatsha alwenzi okoneleyo ukuvimba nokubuyisela emuva abangena elizweni ngokungekho emthethweni. Ilunga leDemocratic Alliance umnumzana David Ross uthe kufanele lolugatsha lusebenzise imali eningi kuziphatha amandla zalolugatsha ezihamba zidinga labo abangena elizweni ngokungekho emthethweni. Uthe uqakathekile ukuthi abantwana bezizalwane zakwamanye amazwe baphiwe incwadi zokufunda lokuthola olunye usizo.
This undocumented South African child is excluded from applying for a bursary.
Kulusizi ukubona abantwana behlupheka ngezizathu zokuthi abala ncwadi ezifaneleyo.
Denied social support and left to the abuses of informal employment.
Abanye bathe kudingeka imali eningi yokubuyisela labo ababanjwe beselizweni ngokungekho emthethweni. Kodwa kilunga le-Economic Freedom Fighters unkosikazi Lerato Tito uthe bona abavumelani lokuthi kusetshenziswe imali ezinkulu kuxotshwa izizalwane zakwamanye amazwe elizweni, kodwa bakhangelele ukuthi kukhuthazwe amazwe e-Afrika ukuthi amanyane angabadlulilani.
As the EFF, we condemn the undebated xenophobic sentiments driven by hate of our African...
Tina njenge EFF asivumelani nokucwaswa kwabantu bakwamanye amazwe. Yikho okufanele silwisane lapho.
Holding hands with vigilant groups assisted by the police.
Sokaningi lolugatsha luveza sobala ukuthi uhlupho olukhulu lwabangena elizweni ngokungekho emthethweni ngolwalabo abadabuka eZimbabwe. Kunyanga ezadluleyo kumenyezelwe ukuthi kulabe ezimbabwe abaphose bafike kunkulungwane ababanjwe bengena elizweni kungakapheli leviki. Ngakolunhlangothi izizalwane zakule South Africa ezibalisa inhlanganiso yedudula lazo zilubhedu sithi abezimbabwe ababuyele kubo ngoba babathathile imisebenzi lokudala amacala. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni se-State House kobulawayo uthi wethuselwe ngamapholisa wachiya lolu hlelo. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uzithi laye ngumzukulu wakoKhumalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.